lento ezakala manje ibiswele nje i-leadership politically, traditionally or otherwise. Thina si provide leadership politically and we have jabulisa futhi ukubona lezi nduna ohlangothini lwazo lwezombuso wezomdabu labo sebesenza lokho. Ngibona ngathi bekuklinye kuye wonke umuntu ukuthi kukhona okufanele kwenziwe ngalesi siga esenzakala eMathebeleland. Okade kuswelakala nje ukuthi kube le leadership eqinileyo elesibindi ezaphakama ithathe lolu daba ilise phambili. Ngiyananzela ukuthi ziningi izinhlanga mhlawumbe ezisazosukuma izinhlanga ezihlanganisa ama-students, izinhlanga ezihlanganisa omama. Lokhu kudinga ukuthi bonke abantu izinhlanga ezehlukeneyo nje zisukume zikhulume ngakho zime zikukhwendele ngoba kungumkhuba omubi kakhulu.
Sokusenzakalani kathesi ngolunye udaba elake lalukhangela olugoqela olokuthi abantwana befundiswe ngolimi lwabo ezigabeni zabo.
Siphezu kwalo lolo daba nkosazana, okukhona nje ukuthi sisamiswe kakhulu ludaba lwama-elections. Sibhizi kodwa-ke sisayenza ama-elections kanjalo, sanikeza umlayezo kulabo abazamela ibandla njengama-members of parliament ukuthi lapho abahamba khona bahambe bebhala amagama alabo abaqede i-O level bapaswa nabaqede i-A level kanye nalabo otishala namanye nje ama-professionals abahleliwe emakhaya abangasebenziyo ukwenzela ukuthi mase sikonfrontana nohulumendelo sihambe sinobufakazi bokuthi nampa abantu bakhona. Akusikho ukuthi abantu baswelakele ukuthi kuze kuyeqhathwa abantu abavelela kwezinye indawo. So siphezu kwalo nje lolo daba kudlula ama-elections sizabe sesiqala uku-roll out lawo ma-programs okuthi sizame ukulungisa leyo ndawo.
Kuqhamuke ingxoxompikiswano lapha ebulenjini kuma-social groups, abanye bechothoza ukwenza kwenu besithi kuletha ubandlululo, njalo kulabanye labo esibabonayo abavela emhlubuleni weMathebeleland abalisolayo.
Bakhona vele kusukela la ngo-1980 abantu beMathebeleland abasetshenzisiweyo ngendlela emangalisayo ukuthi balethe lokho kuganga okuvelela eHarare, ukucindezelwa kwabantu bakithi, bekusetshenziswa abantu bakithi. Njalo uzananzelela ukuthi ipolitiki yaseZimbabwe isiyipolitiki yokudla. Kunabanye abantu abachothoza lokhu ngoba bekumabandla aseHarare agoqela i-MDC leZANU PF. Umuntu oku-MDC namhlanje maye bona abantu bakomthwakazi bephakama besenza lokho okumele bakwenze, usebona abantu abafuna ukumchupha esinkweni. So sokune-politics yokudla, asinandaba nabo. Thina siyazi ukuthi esikulwayo yinkululeko yabantu bakithi, asilweli ma-elections njengabo. Thina silwele ukukhululeka kwabantu bakithi. So bona ba-short-sighted okwamanje, kodwa sizafika isikhathi sokuthi labo bavuleke ngoba vele imidlwane ayithungululi ngasukuluni.
Njengoba lilokho elikhona ngapho kwele-South Africa, yiphi impendulo eseliyimelele kathesi ku-Pick n Pay bese lisenzani ngayo?
Okwakhathesi u-Pick n Pay simnika ama-demands. Ama-demands ethu athi sicela ukuthi asuse labo bantu abafakwa ngemva kokuxotshwa kwabantu bakithi bexotshwa ngokwenketha bechabi, njalo azikhomithe ebantwini baseMathebeleland ukuthi asibonise ipolicy ye-employment yakhe maqondana nalokho esikukhulumayo ukuthi akuthi ma kuqhathwa kuqhathwe abantu bendawo. Uzaremembe ukuthi yithi esiphakamisa u-Pick n Pay lapha ngoba yithi abathengi baka-Pick n Pay, kodwa uma sokuqhathwa u-Pick n Pay usesiyathatha abantu abavelele eHarare. Sithi lokho kakulunganga, sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifitshane nje alungise loluyana udaba, abone ukuthi uyabisela labana abantu, kuya-investigethwa ngokushesha. Kubiselwe labana abantu abaxotshwayo abangalesindebeleni ngoba babexotshwa on tribal grounds. Azikhomithe ukuthi going forward kuzamele ukuthi aqhathe abantu bendawo. Yikho esikukhangeleleyo lokho. Otherwise ma kusefuna lokho, sizaqhubeka silokho sigijilisana sisilwa lo Pick n Pay ngoba simbona manje as an extension ye-system yeZANU PF yokucindezela abantu bakithi.
Kodwa abantu bendawo bayagoqela yini abakhuluma olunye ulimi njengabesihlonene asabahlala khonapho kobulawayo isikhathi eside?
Vele nkosazana, thina kasilwi lo mhlobo, silwa lokuthi kabuqhathwe abantu bendawo. Asizazi thina saba le tribalism. Ngabe sile tribalism namhlanje ngabe abantu abavelele esikoleni abakwazi ukuthenga izindlu koBulawayo, ngabe abakwazi ukuthola amasenzi koBulawayo. Kodwa ke sithi abantu bendawo akube le open door policy esikwalayo yilesi siga esisibonayo esabantu abafuna ukufeza ama-interest e-1979 Grand Plan ethi umuntu wasemaNdebeleni ungaphansi komuntu weshoneni kumele kudle umuntu ovelele emashonaleni kuqala ungakadli umuntu ovelele emathebeleleni.
Iningi lenu kumthokazi Republic Party likhankasela ukumela izigaba ezithile ephalamende kulukhetho oluzayo. Lingavotelwa yilo udaba lolu eliyabe lilukhangela yini olobandlululo?
We are not a reactionary party engingakutsho ngolimi lwasemzini.